So we see card descender ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MRP lize lenza umhlangano we rally emakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa kumaviki adluleyo.
National Interim Committee NIC yo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku Congress so kula maqoka amabili iMRP iloke ilibandla elilodwa.
Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe.
Uhulumende lo uthe esengenile wathi Zimbabwe open for business and ibusiness enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama displacement kuthiwa bavulele indawo ama projects.
Silengxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo mnumzana Kudakwashe Munsaka webandla le-ZANU-PF.
Akula leadership crisis, i-crisis actually opposition organized. Leadership we've got ample leadership in Zimbabwe esiyokuthi ikunkulu eyipreserve.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano we-rally emakhokhoba kobulawayo othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa kumaviki asanda kwedlula. Babikwa bebebaningi abahambe kulombuthano owenzelwe enkundleni ye-Stanley Square ngomgqibelo. Abaphethe isikhundla sikamgcini isihlalo umnumzana Mudenda Chilumbo lo mnumzana Thembisani Mfulongashi Mpofu bakhulume ngenhlelo ezimbalwa ezigoqela ukhetho lwe-referendum abathi luzalindulela ukuqeqebuka kwelizwe. Lo mhlangano ubikwa utshelwe njalo ukuthi amalungiselelo omhlangano wokukhetha inkokheli iCongress ahamba kuhle. Umongameli webandla umnumzana Mqondisi Moyo yena othi elokhe ngumkhokheli lanxa kuthiwa sewamiswa ubukhokheli ubengekho emhlanganweni lo. Lanxa kulembiko ethi sokulamaxuku amabili aleli bandla, esinye isiphathamandla sebandla leli unkosazana Kethiwe Bhebhe ulandule lokhu kungxoxo esiyenzelaye.
Ngiyabingelela babagandeni sakazweni ya kubasakazi labalaleli. Hayi umhlangano uphumelele babagande kuliqiniso mpela ukuthi amapholisa babeke basincitha imvumo ngezizathu zabo ababe sithi kulama rumors ukuthi abe-3+C ungani bafuna ukubhikisha and bawumisa-ke ngaleyo ndlela although lokho kwakungahlangene lathi kodwa hhayi ngingathi fast forward nje sagcine siyiphiwe imvumo and umhlangano uphumelele ubanjiwe sibili ya bebezile abantu uphumelele wenziwe kahle akuzange kube khona wokusiphazamisileyo.
Njengebandla ngwasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba sike sezwa ngani sokulamaxuku amabili, ungasichasisela nje khonapho ukuthi uhamba njani?
Kusikho qiniso babagande labalaleli ukuthi sekulamaxuku amabili iMthwakazi Republic Party inothe ilibandla elilodwa. Okwenzakalayo yikuthi sasika esigabeni sokuthi sesidissolva ubukhokheli sabamisa ngezizathu ezithi ze ngendlela abasekusetshenzwa ngayo kwase kusenzakala izinto esasingathi zasingasahambelani le-constitution yebandla. Ngalokho-ke savumelana silibandla ukuthi hhayi kasike sibamise okwamanje kusaphethe interim committee, i-National Interim Committee NIC yiyo esabambe intambo kukhangelele ukuya ku-Congress so ngahula makhuba amabili iMRP iloke imibandla elilodwa. Ngiyabonga okwamiswayo iNational Executive Committee ubukhokheli obugoqela yena uMongameli ubaba uMoyo yibo abamiswayo kodwa hayi ibandla liyaqhubeka lokhe lilodwa akula makhuba amabili.
Lo ke ngunkosazana Khethiwe Bhebhe isiphathamandla sebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eSouth Africa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula okahulumende kaMnumzana Robert Mugabe. Ele Zimbabwe yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu, kutsho inhlanganiso ye-Human Rights Watch. Lokhu kulandela ucwaningo olwenzwe yile nhlanganiso ngomnyaka owedluleyo yasiyethula kuviki edluleyo eSouth Africa. Ele Zimbabwe lithiwa yilo elikhokhela kuluhlu lwamazwe ayephula ilungelo loluntu umhlaba wonke jikelele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Udaba lwamalungelo elizweni leZimbabwe lubucayi, njalo kakumangalisi ukuthi sibone kuthiwa iZimbabwe yehlile ngendlela eyangisayo kuma-rankings amalungelo omhlaba wonke. Njalo ngasikhanyele indlela okumi ngayo khathesi la kuhulumende kaMgabe, ye umehluko ukhona sibili omkhulu. Umehluko omkhulu uqala lapha ukuthi uhulumende kaMgabe wayengathembisi ukuthi uzahlonipha yekethise izankentshe ezibopha amalungelo. Sasikwazi ukuthi vele yena ke uvele ubophile uvimbile kafuni kube lolutho olwenzakalayo. Lo uhulumende khona uthe ngena wathembisa ukuthi uzakhipha izayeke ezikhona ezivimba ukuthi abantu bakholise amalungelo abo, kodwa akakwenzanga lokho. Akwenzileyo ukuthi ukhiphe isayeke wafaka amatomu, okusele kuyinto efanayo nje. Wakhipha izankosi wafaka iketani, kodwa umuntu sele elokhe ebotshiwe ngokufana nayo. So akubanga lalutho abalwenzayo ukuthuthukisa amalungelo. Ungakhangela indlela iZimbabwe kumbe le indlela yama-rankings enze ngayo kwenza iZimbabwe yehla, bakhangela izinto eziningi ezikhona eziphilayo eZimbabwe okwakhathesi. Ungakhangela indaba yozokhetho, even okokuqala isadiki la ize yathi ukuthi kasibambi kuhle ukhetho lwethu njengelizwe, kasilubambi kuhle ukhetho lwethu siqhubeka sisehluleka ekubambeni into zokhetho. Njalo futhi ungakhangela indlela ama-courts ezisebenza ngayo zomthetho, la yinye into ekhanyelwayo naleyo, kube lama-complaints amaningi from human rights defenders and political defenders ukuthi ama-court yethu khanye ngani i-court yethu ibanjwe emsileni, ibanjwa ngama-political, ngamanye ama-political players. Akula kulungisiswa kuhle ngokomthetho, kukhona ngani i-court ilenketha betshabi ekuthetheni amacala. Siyabona kulugcwele amacala akhona awoku victimize mba ukuhlukuluza abantu abamela amalungelo, awukuhlukuluza abantu abamela ezopolitiki. Futhi ungakhangela ezeconomy yelizwe, economy yelizwe isifile isebeyibulele, yikho kwenza ama-rankings eZimbabwe ayehle kakhulu nasikhangele kuqathaniswa lamanye amazwe omhlaba wonke. Kukanti njalo ungakhangela kule ndaba yokududulwa kwabantu.
Kodwa yena uhulumende lo okhona ungathini ngokwephula amalungelo kaZulu, uyafana yini lo hulumende kaMgabe?
Ngihulumende lo uthe sengenile wathi Zimbabwe open for business, and i-business enkulu esiyibona yenzakala ngiyokususwa kwabantu lapha kade behlala khona esithi ngama-displacement, kuthiwa bavulele indawo ama-projects, ama-development projects anjengama-mines, amadamu lokuqheliswa kwamadolobho. Zonke lezo zinto nxa sizikhanyele sizibalisa ndawonye ziyayilimaza iZimbabwe nxa sikhanyele indaba zamalungelo.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa olwela ilungelo likaZulu engowenhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights. Lamuhla silengxoxo mpikiswano phakathi kwelunga lebandla le-CCC umnumzana Fortune Mlalazi lo umnumzana Kulakwashe Musaka webandla le-ZANU-PF. Ibandla le-CCC lithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki kahle, hathi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla le-ZANU-PF ngamazwe angentshonalanga ngenxa yokwephula ilungelo loluntu. Amabandla la athi okunye njalo ukuthi akulabukhokheli obuqotho kubandla elibusayo. Ake sizwe udaba esilethulelwe nguGibbs Dube weStudio 7. Elo umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC nguye osungula lingxoxo.
Ngiyakuxolela because awuvunyelwe ukucabanga outside the box. But I'm saying, look at Botswana, for instance. Botswana has one mineral that is sustaining the country, which is the diamond. E-education, I say, Botswana is free from primary school up to university level because they are properly using their resources. We've got more resources than Botswana. Talk of uranium, talk of diamonds, gold. Ngabe rendeta lushwaya abadlaye kuphela wena lapho okhona awudli ufana lami. Unfortunately ufundiswa izinto lezi ubani uhlala uzikhuluma kuthi ngama sanctions. Our problem in Zimbabwe is not sanctions, our problem is our leadership, in particular leadership from ZANU-PF that has been looting the country from day one in independence. If you want to know these things, my brother, go to the likes of Dr. Simba Makoni, who taught us Sise College 1.0 ubana in a few weeks base bechintsholi izimota sotohambani ngama messages pens. It might not be important kuwe khona ukuthi unanzelele, but we have been looting our schools as something else. Our hospitals are death trap.
Ubaba uthengisela sibili ukubana akana qiniso lama facts lento ezenzakalayo. Ku argue ng emotion ezizinto evela ku opposition ye in ye out abakhangeli into ezibambekayo ezikhona. Ngiyamangala ukuthi uva amethu ehle ukubona ukubana thina sizenzela ukudla lapha, akantshele ukubana yikuyini esiku-importayo lapha okokudla. Ngasinga-importi impuphu, ngasinga-importi i-wheat si-exporter, usuntshele ukuthi ikuphi ukudla ongabe ukukhuluma ukuthi thina we are not producing. Lapha akukhulumayo konke izinto ezi-general, thina sinika ama-facts based ngezinto ezenzakalayo ese-ground. Akula leadership crisis. It crisis actually opposition organized. Leadership, we've got ample leadership in Zimbabwe. As we a preserver, we will not have leadership as a labor. We are talking about even the presence of the economy. We are talking about the economy. We are talking about the economy. We are talking ngoba America isifake ama-sanctions. Ama-sanctions kumele ewazwisise ukuthi kuyini okuthiwa ama-sanctions. Ehambe kuma-companies, ama-private, ama-bank, bemchasisele ukuthi kubaphambanisa njani into okuthiwa ngama-sanctions leyo. Engayizwisisa, esezazwisisa njalo ukuthi ilizwe libuswa njani. Ama-comparisons awaphayo lawa, ngama-comparisons angasebenziyo, akabekwazi ukuthi ilizwe libuswa njani. Ndalo indaba esikhuluma emqoqweni esikhuluma ama-sanctions, kwani i-America ibaleke indaba. I-America i-corruption ayikhulumayo ayiqalisi eZimbabwe. Amazwe wonke jikelele anayo i-corruption, ayisiyo Zimbabwe kuphela. Kuthi angithi ukuthi mina ngithi sibe le-corruption, njalo angiyiboni mina eZimbabwe. Uhlupho lwethu sibili ukubana i-America iwalathi. Yikho esikuxoxa namuhla ukubana why isiyalile ukubana bebe le-strategy esokuthi kukhitshwe isikweleti esilaso kumbe sibe lama-payment terms esikweleti esilayo. Ngoba bayesaba ukubana lapha iZimbabwe sikhona i-giant leli selivuka, singalivumela ukubana liqalise njalo ukuboleka. I-giant leli lona lisenza kuhle kangaka lingaboleki, lingasiphambanisa ikwesikugayela.
Siyakuzwa kakhulu, Mzanga Mlalazi.
Amanga amakhulu yilawo nozitshela wona umfowethu ba zijela lawa manga msaumbe yoba afundiswayo siyazi ukuza niphe ufale lihlabele from imbukethile ukuthathi iZimbabwe iaworking giant yalaliswa mbani uqaleni bayilalisa ngenxa yobusela siyakwazi ziningi into esingazibalisa ukuthi okangayi batshontsha lapha oendretha rushwa batshontsha lapha uzibani utshontsha ngaphi into esizaziyo asonto ze opposition into ze zabantu beZimbabwe uza kuchaza kanjani ukubana nsuku zonke elizweni laseZimbabwe abantu balayinile ba-apply ama-passport ukuthi baphume khona kule awakening giant ivuka njani leyo giant katabantu shita baboni bona bezani bokucela abahlakaniphileyo ukuthi abantu abatsha bonke abasuka esikolo sebefuna uhambe e-UK bafuna ukuhamba e-South Africa ngenxa yokuthi silohlupho lapha eZimbabwe that is the problem kufanele kufike khona kana emqondweni yawo kodwa ke ngolunye usuku kule ndoda okuthiwa nguGibson Spanda ayilale ngokuthula yathiya isitshelile ukubana befuna bengafuni bazaphuma kuphela kungathatha iminyaka ibe mnengi kodwa bazaphuma kuphela
lapho ke belilalele umnumzana Fortune Mlalazi webandla le-CCC exoxa endawonye lomnumzana kuLakwashe Munsaka olilunga lezano PF Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp
kumathintitha lo khuluma ilizwe lethu bathi lilwa amalungelo ngazi ukuthi amalungelo afanele abanjani amalungelo ukuthi thina sasasukela amalungelo akunamanzi akunagesi akunamgwaqo ayikho nje into ekhona nje ezweni siyahlupheka hulumeni angazi ukuthi kufanele simemeze bani sizwe ngubani hulumeni siyahlupheka wena hulumeni sithi sakuvotela wena hulumeni othi wasusa abelungu ezweni wena hulumeni sithi obaba bethu balilwela leli lizwe kodwa sikubona ukuthi balilwela usizo lwabo ngokuyini ukuthi balilwela balithathe balungwini sithi sisentandweni eningi ngoba entandweni eningi mangazi ukuthi siyabhilita sinami ngento esenzelayo nezweni siyabotshwa siyashaywa siyabulawa so kufanele senze njani mkhuzi wamaphoyisa lokho engishilo njalo funa kwelinye ilanga ubuye uzositshela ukuthi why imvumo ofanele ibe khona yokuthi demonstrator imvumo enjani siyakucela mkhuzi wamaphoyisa Paul Nyasa siyakucela nomzala siyakuhlonipha futhi kakhulu mathintitha lokhulumayo
mina ngiyaphila umsakazi we-Studio 7 thanda nje ukukhuluma indaba lekalobhimula ubaba lo okhulumayo kathi sidlami ngiyamsekela vele okukhona eZimbabwe la ukuthi siphiwe imbali yamanga sikhathi sonke siphiwa imbali yamanga makhangela even ilizwe leli lithathwa izano zangelithathe lisebeli izwe lathatha izano lizafikahandwa kakhulu ukudlula izano izani wake zihlalile eMozambique abantu lapho kuthi sokungantwa yibo ungakhangela kathi sikuyi-history ekhona ukhulunywa ngayo izani pf lokuthi ilekathi lizo kodwa ngasikho esikwaziyo thina vele izapho so lalokhu utholobhiyongolo wathengisa ilizwe ngethukela into zamanga zonke zonalezi kodwa zibe ziqinisa wona abantwana bona kumele bamise umsebenzi ngoba ke sekunje ziningi izinto abazifalayo zikumezingela ngqondo
Studio 7, siyabingelela, Phela ukubamba lo baba umlomo, utuko ubulawayo umlomo. Liyalelana abantu ukuthi bengene emgwaqweni. Bayalelana ukuthi abantu betoyitoye, bayalelane. Yini inkinga beyalela abantu ukuthi bedemonstrate? Kuyini imbangela kuyalela ukuthi abantu bedemonstrate? Baba, khuluma into ecacayo baba, walwela izibra, but usulilawo usuzu-under, uyazi uyahla. Lapho kuzani pfa thina kasifihli sifuna amalungelo ethu abe segcekeni sifuna ukungena emgwaqweni liyasivimba liyasibophi liyasitshaya
sisalibonani emsakazweni njani na umoveni ngenya edaluka ayisibonge izulu sibonge izulu edaluka sibingelela imuti yami yakonyonda kongenya khona lapha yabathanda dandiya ngikhohlwa egufole ngenya ophilayo ehe komalaba kusifanda lapha sikhubhuku kuyothanda zani thuma hanye alithanda madoda alithanda abazali bami liphile ngenkosi awe
livuka njani Studio 7 libingelela lonke Studio 7 ibingelela labalaleli lo sapho lukamthwakazi lonke ngingathanda ukudla isikhathi ngiphezu kodaba lwamantombazane emsakazweni ade bekhuluma ngolobhengu labathi wadayisa ilizwe
ngechukela ngicela laba bantwana laba kabake bahloniphe cela bahloniphe isizwe samaNdebele isizwe esikhulu kakhulu mabe ufuna ukwazi ukuthi lo bhengula walwa njani impilo abahambe badingwa lo bayebuza uSisi John Ross bayebuza lo Ian Smith babuze lo Todd uzabachazisela lo Ulensky uzabachazisela ukuthi ulo bhengula walilwela njani lizwe leli elidefender ukuthi abalungu bengalithathi adinge yilasa kulendawo ukuthi kusekhwekhwe kulabulala phansi kulabopupu kula egadade kadingisise ukuthi kati kwakuvele kusenzakalani adingisise lamabizo amabutho kalo bhengula wamawaba lokuthi kwakulensuka mini kule mpisi wayenamabutho amaningi kakhulu esilwe lwisa abalungu ngicela untombazane lo akayekele into yakhe le ukuthi yena nguyo le ngqondo naleyo enzondo kayiphuma inzondo yakhe le asimfuni umuntu onjalo la ngababaze umsebenzi wenziwa ngulo bhengula kakhulu ukuvikela leli lizwe ngakubabazi kakhulu azazi sizagcina sikhuluma amanye amagama amabi azamcunula ngiyabonga Studio 7 okhulumayo lapha ngusiphatha amandla ngikhona lapha kwabulawayo
hayi selokhu sihlala sikhuluma ngawo la mashona la lakho ke aziphumele kuZBC ezikhulumela mathupha kutsholo bhengula wathengisa ilizwe lithukela bezikhulumela mathupha and lento yinto ephume kumnangako yeyi abantwana labana abathunywe ngumnangako bebonisa ogawule lapho ukuthi bayiziphukuphuku too much labana babonisa ogawule abojoseph juma laba abomalaki nkomo sebelibonisa ubuthutha benu kwesi ukuthi lizithutha lilandela abantu abaroma sebeze belitshele mathupha kuZBC yenu ngoba iZBC liyana ikhupha izinto zezanupf and ngeke ukhulume enye into umnangagwa engakwazi iZBC kube nga iyakhupha anything kube ziningi izindaba esizibona ziphuma lapha kube lama opposition parties yabona iphuma lapha kodwa kuphuma indaba zivana uphezulu kuphela labo yinto abayithethe kumnangagwa leyana ade beyikhuluma leya bezama ukulibonisa lela ziphuku eliziphukuphuku ezingaboniyo lezi kuthi livalekile sebeze belitshele kuZBC yenu lokungafundi kwenu alifundanga lina abantu lisafundisa zanupf iningi le into elibulalayo kakhulu manje sebeze belitshele ke kuZBC ukuthi nilandele amashona wrong side nilandele abantu abarong umnangagwa selitshela-ke bogawulela bojoseph chuma labo malaki nkomo liyabe lihumana suku zonke likhuluma lihumana lijhe abantwana abancane abaphuphayo
sebona no-CEO endebelelinga esinyiweyelaphana womnyaka omutha ngitilanike ngibolise ngiqede lapho izanupf ngasihola
Siyabonga basakazi bethu. Siyabonga izindaba elisinika zona, izindaba zeqiniso. Hawu, siyabonga iNkosi libusise. Ndifake umbono. Nangu lo muntu abathi uChabango. Chabango. Uzamukenzani uChabango? Yenzani Chabango? Cela limbuzo ukuthi uyenzani, uphinywe mbani, uyenzani? Ake limbuzeleni uChabango ukuthi uyenzani.
Salubana nibasakazi beStudio 7 njani kodwa? Hayi kuhle mali sancinga sakazi bethu thina songathi siyagatala into kaChabango le into kaChabango sisihlupha kakhulu uChabango ngathi ufuna ukuthi sizoyenzani njengoba vele izomehlula kanti waye ungathi vele ufuna ukuchitha isisiso phela uChabango vele sokusobala ukuthi bathengiwe vele bathengwa kungenabona labo abangani bakhe labo kanti wabeloku esezinkambeni ezinkantulo iloku esezinkantulo ezinkantulo udinga nathi ezinkantulo makuthi ungwesise hayi akasi akake ehlukanele abantu mani ngabantu nabo bahlupha kwamani baloku babebhizi ilizwe liyawa labo nabo baloku babebhizi loko bigcwala izinkantulo ngento ezingabonakaliyo akula nto ezolenza ngesisi mnikazi esisini uchamisa phela akula nto ezolenza lapho noma engayithatha isisi iyawa sekuphela kwesisi akula nto ezoyenzalapho soko lokhu abebezigidisa ngapha langapho ngathi kuthiwa asilangqondo kula nto ongayenza uChabango ngesisi nix uqonde nje ukujabulisa izano kuphela into yabayiqondileyo labo baqonde ukuzijabulisa izano kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo lingasithumeli imilayezo egqugquzela inzondano ngobuhlobo. Siyabonga. Kwezemelika namuhla likhefu lokunanza oyelwela ilungelo labensundu umnumzana Martin Luther King Jr. uKing owayengumfundisi wesonto yeBaptist wadutshulwa wabulawa ngumlungu ngomnyaka ka-1968. Imizamo yakhe yokuthi abensundu baphiwe amalungelo afana lokuvota yafezeka. Lamuhla likhefu eliqakathekiswa lilizwe leMelika jikelele. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele osicubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yebo, ngiyabonga mnumzana. Usuku luka Martin Luther King lusuku olubaluleke kakhulu njengokusho ebantwini, especially ebantwini abansundu. UMartin Luther King wayeyinkokheli eyayilwela amalungelo abansundu esithi ngama civil rights. So sabona even up to mangufika ngama 1960s khonapho ngaleso sikhathi i-influence yakhe yayinkulu kakhulu to a point where siyazi ukuthi abantu abamnyama okuqala babengela mvumo, babengelalo ilungelo lokuvota lapha e-America. Into eyenzakala ngama 1960s after ukukhokhelwa ngabo Martin Luther King besenza ama million men march abawenza bemarcha bebuya lapha e-Washington DC bebamba amarali amakhulu okwenza uhulumende laye wagcina ibona ukuthi abantu abansundu kumele amalungelo abo ukuthi bavote bawathole bawanikeze.
Manje nxa sikhangele yona indlela enanzwa ngayo leli langa, ubona kuyindlela efaneleyo yini?
Yeah, I mean ukuthi phela ilanga leli liholiday lapha e-America utshengisa ukubana lilanga eliqakathekiswa kakhulu, ngoba ma ukhangela even amanye ama-president wonke ahlanganiselwa elangeni eliyi-one eliholiday lokucelebrate ama-president. Akusi alikho nje singathi kuthiwa leli ngelika-George Washington Day or leli ngelika-Barack Obama Day. Elika-Martin Luther yilo eliqakatheke kimi ngokubona kwami, ngoba libizwa ngegama lakhe. Linganiswa labo Columbus Day. UColumbus I'm sure liyamazi uyinguyo okuthiwa what discover i-America. So la e-America kule Columbus Day and then besekusiba le Martin Luther King Day okutshengisa ukuthi lilanga liqakathekiswa kakhulu.
Nxa sikhangela umhlaba jikelele siyabona ukuthi bakhona abalandela izifundo zikaMartin Luther King besithi uyena ubapha umdladla kwezombusazwe. Ukubona njani wena nxa sikhangele amazwe angaso eMelika lelanga likaMartin Luther King?
UMartin Luther King uyisizekeliso sobukhokheli. UMartin Luther King ngumuntu owayenikeza abantu ithemba. Ule speech sakhe esiqakathekile kakhulu esaziwa ngabantu abaningi esithi I have a dream. Ispeech sakhe lesi I have a dream yispeech lesiyana ese hope, esesithembiso, esokuba le vision yokubona phambili lokho abantu abaningi abangeke bakunanzelele manje. So uMartin Luther King umuntu owayekhaliphe kakhulu lokhu yanokuthi baze benza okokumbulala ama-enemies akhe, izitha zakhe zenza okokumbulala ngoba zazibona ukuthi imfundiso zakhe zikhaliphalisa abantu, zivula abantu amehlo.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseVirginia khonapha kweleMelika. Kwezemidlalo ke sikhangele imidlalo yenkezo ye-2023 Africa Cup of Nations edlalwe izolo. Egypt leMozambique zibe nguchiki lobhanqa 2-2. Kuthi ele Nigeria lele Equatorial Guinea lawo abe nguchiki lobhanqa 1-1. Kuthi imidlalo ezadlalwa lamhlanje, umdlalo wakuqala ngoza kuba phakathi kweSenegal leGambia. Kulandele ele Cameroon lele Guinea, kuthi umdlalo wokugcina ngoza kuba phakathi kweqembu leAlgeria lele Angola. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-MRP lize lenza umhlangano werali eMakhokhoba othiwa Mkhombandlela obuke wavinjwa ngamapholisa. Abalwela ilungelo likaZulu bathi uhulumende okhona wephula ilungelo loluntu ukwedlula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu Chris Gande.